Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 Nkwenkwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eMisa Zimbabwe iqhuba umkhosi wokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba emhlabeni jikelele ele World Press Freedom Day. Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi kulobuyanga obesabekayo elizweni. Ezinye izikolo zikhweze imbadalo yamafizi njalo lentengo yempahla yokugqoka abantwana besiya esikolo isikhuphukile. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi kumele ilizwe liqinise iziqondiso zokuvikela ukulimala kumbe ukulahlekelwa impilo kwabantu besemsebenzini. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe lamhlanje imanyene labohlangothi lwezemfundo enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations Educational Science and Cultural Organization UNESCO kanye labakuhulumende emkhosini wokunanza ilanga lentatheli izindaba ele World Press Freedom Day owenzelwe kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ekhonale kobulawayo.
Emkhosini lo intatheli izindaba ziveze inkinga ezibhekane lazo zokungatholi inkululeko epheleleyo ukuqhuba umsebenzi wazo kanye lodubo osoludalwa zindaba ezingela qiniso eziphuma enkundleni ezehlukeneyo zebulenjini lokuncipha kwamathuba emisebenzi ngezindaba eziphuma ebulenjini i-digitization. Umabhalane omkhulu kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana obekhona emkhosini wanamhlanje uveze ukuba uyajabula ukuba uhulumende lentatheli izindaba sebesiba lobudlelwano obungcono kusukela kuminyaka emine edlule. Uqhubekele phambili ethi udubo olukhona ukuthi iCOVID-19 iphazamise ukwethulwa kwemibiko ngendlela eqondileyo yabulala intatheli izindaba ezimbalwa njalo baphakathi kokuqondisa imithetho ephazamisa ukusebenza kwazo. Umnumzana Alick Ncube ilunga lecommission elawula umsebenzi wokwethulwa kwezindaba eZimbabwe Media Commission uthi kubalulekile ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile besebenzisa imitshina yakulezi nsuku.
Hayi, I think kuqakathekile ukuthi sibone ukubana iWorld Press Freedom Day ilanga lapho esithakazelela khona ukuthi hayi intatheli zezindaba zikhululekile ukuthatha indaba lokusakaza konke lokhu ngibona kulilanga eliqakathekileyo and ukusetshenziswa kwemitshina yesimanjemanje yinto eqakathekileyo kodwa into yonale yokusebenzisa imitshina yesimanjemanje kumele abantu beqaphele into eziningi ngoba ilakho ukuthi eminye imibiko engasiloqiniso iphaphatheke kakhulu so kumele isetshenziswe ngonanzelelo.
Umbalisi ekolishini leNational University of Science and Technology laye eyintatheli izindaba unkosazana Andile Chuma uchasisa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku.
I-World Press Freedom Day iqakathekile kakhulu khathesi sikhuluma nge-digitization ngoba kumele sibe kwazi ukuthi nxa i-content kumbe i-production ukuthi ama-journalist kumbe intatheli izindaba zi-safe kangakanani online lokuthi i-content yakhona ivikeleke kangakanani.
Intatheli izindaba unkosi khona Dibiti uthi indikimba yalonyaka iqakathekile njalo ihambisana lokusebenza kwezebulenjini.
World Press Freedom Day, yama commemorations, I think it's a good thing. What is this people, people in internet, this kind of good thing, I'm because of the internet. Because I told you, to publish anything or give an update about what is happening. You are likely going to go to Rakasa, this team on social media, which you want to Rakasa based on a political perspective or inclinations. So, Konkano gets affected in a journalism work because there is no freedom after conversations on social media.
Umkhonjiswe amakhosikazi media unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe uphatha udaba lobuhle lobubi bokusetshenziswa kobulembu ekuthapheni indaba.
Sanje uqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi khona umama bakhangelele kakhulu ukuthi ilizwi labo lizwakale through ama virtual and digital spaces ngoba sokwehlile kwezinye indawo. So khathesi ngoba sesizibloggela sesingenela kubo Twitter kubo Facebook lathi sesizwakale ukuthi le micabango sile mbono kodwa kukhona ukuhlukumeza kwabomama okwenzakalayo akuveli kuphela kubo hulumende kuvela la kwabanye bethe siphila labo baba lezinye izinto nje njalo so sikhangelele ukuthi njengokubuthana not just as ilizwe leZimbabwe kathi region ye Africa ukuthi sikhangele ke ukuhlukumezeka kwabantu abasebenzisa ikakhulu intatheli izindaba abasebenzisa ama digital spaces thina njengabo mama siphathe kanjani lathi lizwelethu kumele lizwakale.
Ilanga le World Press Freedom Day lalonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi journalism under digital siege. Kusasa uhulumende uzakuba lomunye njalo umkhosi wokunanza leli langa ekolitshini le National University of Science and Technology. Loba nje leli kolitshi lifundisa intatheli izindaba kodwa alikabi lomsakazo okuludaba olungaphathi kuhle intatheli izindaba eZimbabwe. Intatheli izindaba zeZimbabwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqonga kwendleko yokungena ebulenjini nokungasebenzi kahle kobulembu oluqunywa mahlayana ngohulumende kungaba lokungahlaliseki elizweni. Zikhala njalo ngobunzima bokuthola ulwazi kumbe ingcazelo kuziphatha amandla zikahulumende ngokuyabe kusenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi kulobuyanga obesabekayo elizweni. Ezinye izikolo zikhweze imbadalo yamafees njalo lentengo yempahla yokugqoka abantwana besiya esikolo isikhuphukile. Kwezinye izikolo esifana laseFalcon kobulawayo sibikwa sikhweze imbadalo yedlula isigidi esisodwa 1.2 million Zimbabwe dollars ngetem inye. Lokhu ngokwakuqala ukuthi izikolo zivulwe abantwana bahambe kanye kanye ngemva kweminyaka emibili kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Ngakwelinye icele amatitshala ebikwa isithi nxa engakhwezelwanga iholo lawo azaqhubeka engayi emsebenzini ngemfanelo. Sixoxele umzali umnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Abazali abaningi batheneka amadolo abanye basala bekhakhamele ngendlela izinto ezikhwele ngayo la ngendlela imali yezikolo eqanise ngayo. Konke khonoko kuveza sobala ukuthi umkhonomi welizwe leZimbabwe ngumkhonomi ogxile kakhulu ngibe singathi ulawula kakhulu ngumkambo omnyama. Kungaqansa ke ama-rates khona ngale kumbe imali indlela etshintshwa ngayo khona ngale mkambo omnyama izinto zonke ziyeqa zimela phana ziqanise. Okungakho ke okuveza sobala ukuthi intengo ezitolo ephathane lezinto zokufunda mbe zokuncedisa abafundi kanye lama school fees lawo ahle aqansa kukhangela ukuthi nxa kuyikuthi imali befakwe ngemali yemelika emkambo omnyama isimi ngayiphi indlela. Konke khona kanake kokudala imithelela lesiyibonayo kulomthelela omkhulu kakhulu. Uzafica ukuthi abadala abaningi sebethole ijogwe elinzima abazali sebethwele umthwalo onzima kuyamele bahlawule imali eyesabekayo nxa sikhuluma ngemali yeZimbabwe njalo ibe yimali eyesabekayo nxa besithi bangene ezitolo bethenga lezo mpahla ezifunwa ngabafundi. Bamadolo nzima lanxa bezabafuqela kusasa nje ezikoleni iningi labantwana lizabe lingabhadala. bhadala ngeschool fees iningi labantwana lezahamba kuma boarding schools lingena lithwele imthwalo kumbe lingela imali eneleyo ukuthi ihlawulwe kumbe lokho kumele bakuthwale nxa behamba esikolo konke khona konke kungumthelela ukuthi kumbe kuyisiboniso sokuthi ilizwe leZimbabwe lilawulwa kakhulu ngumkambo omnyama bangakhweza emkambo omnyama izinto zonke ziyaqanda
manje ngokubona kwakho akusoze kube labantwana abaningi na abesikolo abazayehluleka ukuthi bayefunda ngenxa yomumo nalo
abantwana abaningi abavela ezimulini eziningi eziswelayo aziyikwenelisa ukuthi zihlawule lezo nhlawulo ezifunakalayo ezikolo siyakwazi ukuthi umkhonomo weZimbabwe umkhonomo labantu abazisebenzayo umkhonomo wabantu abangelaqiniso lokuthi bazathola nini imali njengoba nxa uzisebenza kakula guarantee yokuthi imali uzayithola nini wonke khonoko kubangela ukuthi abantwana babe yibo aba affected kakhulu sokusephula isekelo sombuso ngasikhangela ikakhulu usection 75 76 77 ezikhuluma kakhulu ngezempila kahle ngezemfundo la kutholakala kwamanzi konkanza afika ukuthi ezemfundo yizo esezi-affecteka kakhulu ikakhulu ngasikhangela abantwana ngenxa yokuthi umntwana ulelungelo lokuthi ahambe esikolo ngaso sonke isikhathi kungazi kwaba lezinto ezimvimbayo ukuthi aye esikolo kodwa nxa kuyukuthi ischool fees esithe saqansa sokuza kutsho ukuthi abanye abantwana sebezavayelwa ngaphandle kadibeke isekelo sombuso sithi i-education must be accessible and affordable konke khonokho kukhomba sobala ukuthi umnotho welizwe nxa uthe wantengantenga ngendlela esiwubona ngayo ikakhulu nxa kulawulwa ngumkambo omnyama lokho esikubona kathesi izimuli eziningi ziza kwehluleka ukuthi zihambise abantu babo esikolo ngoba siyakwazi ukuthi ziyathi zivulwa nje kuyabe kumele ukuthi abantwana bakhokhe ezikolo ukuze izikolo azosebenzi ngokuqondileyo ngoba siyakunanzela ukuthi uhulumende sowathatha wazigoqela izandla zakhe wamalaphana wabukela ukuthi abazali bona kumele kube yibo abakhangelane lezi zikolo kodwa ke silethemba lokuthi njengoba kumnyaka ozayo kuthiwe imfundo yangaphansi imbele yaphansi ugrade 1 ugrade 0 kumbe sitho ECD kusiya ugrade 7 uhulumende uthekela zokufundwa mahala khangele ukuthi abazali mhlawumbe bazancedakala khonapho njalo abazali bangaze bakuthatha njengento encane labo bahle baku-implemente bona kumnyaka ozayo umntwana kusho ukuthi kumnyaka ozayo onke weprimary kasozabhadala ischool fees uhulumende njalo umongameli bakhuluma njalo abeziphatha amandla ezikhangela iy'ngathi ezitshiyeneyo zikahulumende ngakunjalo-ke kutsho ukuthi kungaba lobubelo kodwa-ke laba abantu kabasukumele phezulu bahle babe yibo abaku-implimentayo bona kumnyaka ozayo ukuthi umntwana eprimary wonke kuthiwe kasozabhadala so asikunanzeleni khonokho ikhangele ukuthi abantwana bazawa lo dubo lokuthi bathathe ngaphi imali leyo kakhulu from ema-secondary kusiya phezulu ngoba siyakwazi ukuthi lezi mali zakhona zazozicansile nxa umntwana lokho ecansa ngemfundo esiya phezulu
umnumzana Thembelani Dube ngumzali njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kubulawayo. Amalunga ambalwa awedale lePhalamende eleMelika eleUS House of Representatives agoqela umlawuli walo uNkosikazi Nancy Pelosi asekwethekeleleni kwelePoland lapho ayexoxisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokunceda eleUkraine okulempi leleRussia. UPelosi labanye bakhe bakhangelelwe ukuba baphume lenkuthazo yokuthi eleUkraine liphiwe olunye uncedo lwamabhiliyoni angaphezulu kwamachumi amathathu $33 billion yokuthenga izikhali zokulwisana leRussia lokunceda iziphepheli. Okwamanje abantu abedlula izigidi ezilichumi lambili 12 million sebebalekile emizini yabo kwele Ukraine njalo abanye sebebulewe libutho lakwele Russia. Inhlanganiso yezindaba i-Associated Press ibika ukuba phose inkulungwane ezingamachumi amabili zabantu 19,000 sebebulewe libutho lakwele Russia eMariupol kuphela. Abaningi njalo asebebulewe kwamanye amadolobho baphoselwa emagodini ama-mass graves. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomqondisi lomnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla eliphikisayo eleZimbabwe Communist Party.
Ukwenza kweMelika akusoze kuqede impi ese-Ukraine. Ekuqaleni vele yibo abahlongoza lempi phakathi kwe-Ukraine leRussia. Kanti ke vele akuso-Ukraine esempini yi-NATO elwisana leRussia. ngoba iNATO ifuna ukubhidliza iRussia ibe isisenza umhlaba wonke ube ngaphansi kwayo iMelika ngoba amazwe aseEurope aphethwe yiAmerica through iNATO.
Siyabona kulabanye ke abathi iMelika iyazama phela ukuthi ilungise udaba lolo njengoba ubona ke amalunga edale leCongress ekhona ngale ke ePoland akahamba phela kuna ngale ke eUkraine. Kodwa ke abaphehli nje ukuthi kugcine kusiba lempi enkulu yini kuna ngale.
Akusimangalisi ke ukubona abakhokheli beCongress kumba amalunga eCongress esiya eUkraine. Lokhu behlokoza, befaka izikhali, befaka ibutho ngansithi ukuthi lincedise Ukraine. Sibe silokhu sitshelwa ukuthi ngabantu makhaza beUkraine abalwa leRussia. Kodwa kusaziwa ukuthi Russia ilwa leNATO. Ukuze impi le iphele, iNATO kayiphume iphele eUkraine ukwenzela ukuthi kube lokuthula emhlabeni. Siyabona intengo yefuel, lentengo yempahla isisiyaphezulu ngendlela iNATO enza ngakhona eUkraine. Kabaphume Ukraine, iUkraine ingabi lilunga leNATO, kube lokuthula e-Eastern Europe.
Hello ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla eliphikisayo eleZimbabwe Communist Party. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela udaba lokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ngaphambilini kokunanzwa kwelanga labo ele-World Press Freedom Day kusasa. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi kumele ilizwe liqinise iziqondise zokuvikela ukulimala kumbe ukulahlekelwa impilo kwabantu besemsebenzini. Lokhu zithi kungaqala ngokuxoxisana phakathi kwezisebenzi emisebenzini etshiyeneyo lohulumende ukuze kuphunywe lamacebo okubumba lezo ziqondiso zokuvikela izisebenzi. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ukuvikeleka engozini lenhlala kahle zisebenzi, umanyano wenhlanganiso yezisebenzi kweleZimbabwe or Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uthi bakhangelele ukuba kungabi lo muntu ngisho lo yedwa ongabe etholakala elimalela emsebenzini kumbe elahlekelwa yimpilo esebenza. Unobhala jikelele wale inhlanganiso, umnumzana Jafet Moyo, uthi kuyadanisa ukubona ukuthi lanxa eleZimbabwe lathola uzibuse lokhe singakafiki kulelo banga njengelizwe.
Njengoba ngisitsho, sibona abantu lokhe bengena emahofisini ethu, abanye bengalazandla, abanye bengalanyawo, abanye bengalamehlo, belamanxeba amaningi athize abawathole besemsebenzini.
Umnumzana Sylvester Mushaike ongumabhalane wenhlanganiso yabakumsebenzi wezokwemba e-National Mine Workers Union Zimbabwe uthi babhekana lodubo emigodini emincane esisanda kulezi nsuku nxa uqathaniswa lemigodi emikhulu ekhanya ilandela indlela ezidingakalayo ngemithetho yelizwe kuleli yokuvikela ingozi emsebenzini.
Abantu bayalimala kaba hanjiswa kana esibhedleleni kumbe balokho ze ama records abo ahanjiswe lokuzeni enasa kusho ukuthi laba bantu kabatholi uncedo ovela kunasa.
Umoyo uqhubeka ethi konke lokhu kubatshiya bedidekile njengesisebenzi, ethi kuningi okumele kwenzakale ukuze umumo uguquke ube sesimeni esihle esamukelekayo sokuvikelwa kwezingozi emsebenzini.
Esingathanda ukuthi kuningi okufanele sikwenze ke ukuze sivikele phela abantu ezingozini. Kungaba yimithetho engenza ukuthi kungaba nabaqhatshi bebona ukuthi ama budgets abo ayakhangela ke ukunqabela ke ingozi. kungaba kusemamayini, kungaba kusemafactories, kungaba kusemaofisini. Lokufundisa njalo zona izisebenzi.
Umkhokheli wenhlanganiso yabazisebenzayo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, CHIA, ekhokhela njalo inhlanganiso yeStreetNet International etholakala emazweni edlula amathumi amahlanu lambili 52 emhlabeni jikelele. Unkosikazi Lorraine Ndlovu uthi bona bazibona bechiwa ngaphandle, kanti abantu abaningi bengabantu asebephila ngokuziphandela bengaqhatshwanga ke ngumuntu beku-informal sector eZimbabwe. Ethi kuyadingakala ukuba kube lokukhulumisana lomphakathi emisebenzini yengatsha ezijene okuthiwa yi-social dialogue egoqela kolabo ukuze lolu dubo luphele.
Singakhangela i-social dialogue kaningi, kuhlangana uhulumende, abaqhathi nezisebenzi eziqhatshiweyo esingathi ngama-formal workers, ukuthi baxoxe bexoxisana ngokuthi babumbe imithetho kumbe khulume benze izinqumo ngendlela yokuphathwa kwezisebenzi lemisebenzi. Ingxoxo lezi azivamanga ukugoqela abantu abazisebenzayo abangaqhatshwanga abanjengathi. Sihlezi singaphandle, kodwa nxa kukhulunywa lokusiphathayo kumbe okusithintayo kuyakhulunywa kulezi zindaba.
Senelisanga ukubamba umqondisi wohlangothi olubonayo ngenhlalakahle kaZulu, National Social Security Authority, ukuthi achasise abakwenzayo kulolu daba. Kodwa isikhulumelisa lolu hlangothi uMnumzana Tendai Mtsekwa usazise ukuba lonyaka baqonde emajawundeni eGwanda beqinisa umkhankaso wabo ohamba ngendikimba ethi sisonke asisebenzele ndawonye ukuqinisa ukuvikeleka lempilakahle emsebenzini, act together to build a positive safety and health culture. AbeZCT ubathi kuqakathekile ukuthi zona izisebenzi zitholise imfundiso enelayo yokuvikela ingozi emsebenzini ukuze zizivikele, ziphinde zivikele labanye ezisebenza layo, zilolwazi njalo oluqondileyo lokusetshenziswa kwemitshina okungasoke kudale ingozi. Imitshina esetshenziswayo bathi layo kumele ithuthukiswe ngoba ekhona manje isimidala kakhulu, isiyingozi ngokwayo. Inhlanganiso yomanyano wezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, ILO, ithi kulesilinganiso esingaba kuzigidi eziphezu kwezimbili 2.3 million zabesifazane labesilisa abalimalalo kulahlekelwa yimpilo engozini zasemsebenzini kunye lemikhuhlane abayibamba-ke besemsebenzini. Bethi inani eliphansi elinikezwa ngabanye abaqhathi kundawana ezijeneyo kungatsho ukuba inani eliqondileyo sibili lingabe lisedlula lapho. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umfelokazi wesizalwane seZimbabwe esabulawelwa kwele South Africa uElvis Nyathi, unkosikazi Nomusa Chuma uthi amapholisa athi kumele aphenduke eJohannesburg enkambeni yabo lapho kumele atshengiswe abantu abafika phose amachumi amathathu abacatshangelwa ukuba babulala umkakhe. UNyathi wabulawa ngesihluku egongodwa ngamatshe eqede lapho bamtshisa waze waba ngumlotha elokitshini le-Diepsloot kwele South Africa ngenyanga edluleyo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasvanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umathuma uthi kasakwazi lokuthi enzeni, yena esakhala umkakhe ngoba amapholisa we-South Africa athi kumele abuyele ayekhomba abantu ababotshiweyo acabangela ukuthi yibo babulala umkakhe, nanxa wabatshela ngaphambilini ukuthi kabazi.
Abangifonele nje bathi ngiyafuneka lami ukuthi ngizobheka kulabo abantu ababanjiweyo ukuthi ngingathola ukuthi ngiqambe engimaziyo, but mina ngendlela yokuthi labantu abantanzane babone kahle ukuthi ngobani, so angiboni ukuthi ngizokhuluma ngizoqamba bani. Ngoba kwakusebusuku futhi angeke ngikhona ukuthi ngithi lo nguye, ngoba lami babengarasa bengitshaya, so anzange ngibabheke kakhulu nasefesini ukuthi ngabe ngobani. Ngendlela engabona ngayo beseza umyeni wami, angiboni ukuthi ngaba nesifiso sokuthi ngifike e-South Africa mina, ngoba namanje ngisazi ubuhlungu ngento eyenzakalayo.
Uqhubeke ethi lokhu ehlulukelwe ngesehlakalo sokubulawela umkakhe. Ubonga loZulu ngokumncedisa kunye lohulumende weZimbabwe omnika amadola eZimbabwe apho sengafika isigidi 960,000 RTGS ozinkulungwane ezintathu zamadola aseMelika US $3,000.
Yahamba kona ihulumende la ulincedisile ngiyitholile imali. Hayi akukho okunye kunzima engakhuluma kodwa umzimba wona ngokungathi awukho right, angiphilanga kahle. Ya khona i-counseling iyafuneka. Yafuneka ngoba into elala vele ayipheli kimi engayibonayo ayipheli. Nokuthi nje incediswe lami ngiyakhe ngibe nendawo yokuhlala labantwana. Ngathole lokufunda.
UMathuma uhlala lezi hlobo zomkakhe kunye labantwana abane elokitshini lenkulumane koBulawayo. Lapha bahlala khona baminyene, ngakho ke isifiso sakhe ngisokwakha umuzi ahlale labantu bakhe ekhaya. Khepha ucela uZulu amncedise akhe umuzi.
Isitendi sami sisentaba zinduna. Ya khona ongabe losiza ukuthi basincedise, hayi singajabula kakhulu. Ngajabula kakhulu lathi ukuthi sincedise sithole ukuhlala lathi sicatshise amakhanda labantwana. Ngibonga lalabo bonke abancedisileyo, ngibonga konke nefemili yakonyathi labomalume abancedisileyo. Ngiyacela ukuthi labantwana labo kumele beye esikolweni bedingele izindawo bebhadalelwe isikolo, abanama-inform abalani lokuthi bakhele indawo yokuhlala.
Umama mncane kaElvis Masibanda onguye ogcina uMathuma uthi umalukazana wakhe kaphilanga kuhle, kudingeka ukuthi asizwe ngokuphangisa.
Hayi umalukazana, hayi umzimba uthi kawuzakuhle, ubuhlungu nje, ubuhlungu umzimba. Asazi ukuthi le counseling iyafuneka le, lakho ukuthi nxa ulosizo lokuthi ngahamba kudokotela ngahamba, lakho kuyabe kulungile. Iya umuzi ufuna ukuwakha sibili, ufuna ukwakha umuzi ukuthi ehlale labantwana. Siyakhe sini bahlale kuhle labantwababo.
UMathuma uthi uyesaba ukuba ebhekana nababotshiwe laba ngoba abalakho ukumsusela amanqe, njalo kababonanga kuhle ukuthi ngobani ngoba isehlalo lesi senzakala ebusuku. Uthi kasoze abuyele eJohannesburg loba kungenzakala ukuba laba bantu bakhulule ngamaphoyisa enxa yokuswelakala kobufakazi. Umkakhe Mnumzana Nyathi wobulawa izizalwane zeSouth Africa ngenyanga ephelileyo zimethesa umlando wokuthi ngowaseZimbabwe kabuyele kibo. Bamtshaya ngamathe, bamtshisa, kwafa kabuhlungu okaNyathi. Ngimele Studio 7, ikamela mngu-Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastellaagha Premier Soccer League, iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos lemiklomelo engamashumi amabili lathoba munomunye ngemva kokunqoba elikwenzele wawangithuka 1 ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba selikhokhela ngemiklomelo emibili ngemva kokuba eleChickenini libe ngujikelobhanqa 1-1 leli Highlanders ngensonto. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leChickenini uJoey Antipas uthi ulethemba elokuba bazasivala leso sikhala.
So very early.
Kusasemasinya kakhulu, asikafiki laphakathi laphakathi kwesizini, isicoco asithathwa phakathi laphakathi kwesizini. Kusasele imidlalo emningi okumele idlalwe, njalo sizaqhubekela phambili silokhu sidlala.
Iqembu leHighlanders lona lithelele lahlala endaweni yetshumi lambili engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo elitshumi lanhlanu. Umqoqeshi wobhosu uMandla Mpofu uthi ukuqhala kusizi, njalo sebekhangele imidlalo elandelayo.
Ngakwelinye icele singathi silahle imiklomelo emibili, kwelinye icele sithi sithole umklomelo oqhakathekileyo. Bekuwumdlalo onzima kakhulu, kodwa sikhangelane lomunye njalo umdlalo leqembu esakhelani lalo. Yikho sesikhangele lowo mdlalo esizawudlala leBulawayo Chiefs.
Iqembu leBulawayo sithi lingotshwe nge-1 kanyange leBulawayo Chiefs, njalo umqeqeshi walo uPhilani Ncube ubikwa esejiye leso sikhundla.
Akumelanga ngizifake esimeni esinzima, sengizame konke okusemandleni ami, kodwa impumela iyala. Angifuni kusola abadlali, kodwa isinqumo engizasithatha ngesami ngedwa kanye lempumela yemidlalo.
Iqembu leBulawayo City lwe lijeye amanye emsileni lile miklomelo yesithupha ngemva kwemidlalo elitshumi lantathu. Eminye imidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo kusigaba sePremier Soccer League iphele kanje. Iqembu leNgezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyange leHarare City. Iqembu leBlack Rhinos linqobe leTenex nge-3-2. Iqembu leRentals linqobe leFC Platinum nge-1 kanyange. Iqembu leYada libe ngujikelobhanqa 1-1 leqembu leTriangle. Iqembu leManyika Diamonds linqobe leZPC Caribbean nge-1 kanyange. Iqembu leCape United linqotshwe ngokuthuka kanyange le Cranbourn Bullets njalo lomdlalo uphuze uqala ngoba abadlali beqembu le KFC United bebesala ukudlala befuna imali abazigolodwa inkokheli yeqembu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni
ya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.